ngibhalele incwadi engibhalele uhulumende weBritain, ikakhulu ngiqondise kuParliament yaseBritain, ngokunanzelela ukuthi uhulumende waseBritain ngalalo iqiniso ngemva kokuthi mhlaka 27 October eParliament yaseBritain bakhulume kabanzi ngokuhlukunyezwa kukaJob Sikhala loGodfrey Sithole abangama MPs eCCC kunye labangu 13 ababotshwa khona lenyatsime bebotshelwa ukuthi kuthiwa bakhozele udlame yibandla leZANU-PF.
Moyo, ngasitshela nje ngamafitshane ukubana incwadi le imumetheni.
Incwadi yami le ihighlighter ngusukusela emuva lapho kwawonakalela khona udaba lwakomthwakazi. Kakhulu ngizahle ngingena endabeni eyo emqoka engenze ngabhala lincwadi ukuthi i-UK ithi Zimbabwe iqhubeka isephula amalungelo abantu esingakuthi ngesikhiwa i-human rights violations. Kathi ke umbuzo wami uthi kibo kuyini abakuthi kwephulwa kwama-human rights violations lalokho okungasokwephulwa kwawo, ngoba nginanzelela ukuthi iBritain labangani bayo ngo-1983 usiya ku-87 uhulumende nalo khona weZANU-PF ebulala abantu ngegukura wundi esikuthi thina i-genocide, kazange wakhwehlela, kazange wakhondema lapho kufe abantu bethu abayedlula 40,000 bengela kuqala. URobert Mugabe edeclare ngayonalani iminyaka esithene na iZimbabwe is a one party state, iBritain ayizange imkhondema ukuthi itsho ukuthi unguhulumende kumbe ungu-prime minister ophethe abantu ngokuncindezela. Sabezwa bethula, sinanzelela ukuthi yona iBritain yiyo futhi yakha uMgabe, yakha iZANU-PF, kathesi yakha u-Emerson Mnangagwa, yabenza baba yilokhu abayikho khona. So ukuthi iBritain ihlabe umkhosi ikhulume ngama-human rights violations eZimbabwe while it's the same Britain yiyo futhi eyayenza iZANU-PF yaba legunya leli, thina sikubona kungabantu abazenzisayo kakhulu, kodwa sikhala, sikhuluma ngolwethu uhlupho lwemathebelelend ukuthi iBritain siyayicela kunye lamanye ezinye ingatsha zamazwe omhlaba.
Njengebandla kuyini elifisa ukukubona bekwenza?
Kuqala ngo-1893 be-invada iMathebeleland, kwathi ngo-1923 besihlanganisa layo iMashonaland singavumelananga, kwaze ukuthi ngo-1980 besibambanisa le Zimbabwe. Lizakhumbula ukuthi before kukhulunywe kwa-announce ama-elections ka-1980 uMargaret Thatcher owayengu-prime minister waseBritain ngaleso sikhathi wathi lo ozawina kayisuye ozabusa ilizwe leZimbabwe. Babesitsho besesaba benanzelela ukuthi ubaba uJoshua Nkomo wayezowina. Kungakho siyakhumbula ukuthi amanye amavoti ka-1980 athathwa asiwa khona le kwelendlandi, kwathi amanye ayajikelwa emanzini. Yikho sihlala sibonisa abantu ukuthi bengenze ngani ukurigwa kwama-elections kuqale kathesi ngabo-2000 sokule-MDC, kodwa kuqale khona le muva ngo-1980 becila ubaba uJoshua Nkomo lezapho. So ngokunjalo incwadi yethu ithi Britain mayiphumele egcekeni inanzelele ukuthi ama-human rights violations amakhulu ayenzakala kwelikamthwakazi ebelenje atshwele Harare, ngoba konke lokhu iBritain nxa kusenzakala iyathula ivale umlomo.